So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu bazabasebenzisa zabasesteka, abantu bebotshwa balamadrugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs, losebenzisa amadrugs, kodwa sifuna ukuthi sibulawayo ingabi lamadrugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo.
Imgwaqo yakobulawayo mibi tibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya ipothole, hayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority NARA lucalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kukhule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabezekhi ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga, umsekelo womqondisi ugadari kahulumende olubona ngentuthuko yezabelo, uphatheke kulumkhankaso emele umphathintambo wedolobha lakobulawayo, unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I am sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabasebenzisa zabasesteka bebotshwa balamadrugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs, losebenzisa amadrugs, kodwa sifuna ukuthi sibulawayo ingabi lamadrugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa yinhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinye ukuzijabulisa nxa ngitshayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidakayo ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Yebo, mbona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya, ukuswelakala komsebenzi kakhulu kwabatsha mbona yikho ukusuka kuba kubatshotshozela ukuthi usele into zokwenza, akula ma-recreational facilities amaningi elizweni. So abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichael Dube oleminyaka elithumi nasishiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela especially ngesikhathi sikhathesho kumele sevota ama youth ayaphela siyarejisteka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhoneni esenza into zona lezenze akulunganga I wish kungaba longama program also esingafundisana khona ngezingozi zama drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza inzathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha i-stress ngenxa yama-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akulama-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ilama youth centers ulama swimming pool kubomakhandeni iloveli mpophoma whereby thina we used to go there siyaswima attend ama entertainment activities khathesi lack due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocializer kukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela
intsha eningi ikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa udubo lezidakamizwa lusabalele hathi kobulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke asezimbabwe asethwele nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lo mkhuba omubi lo ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba kumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority zinara lucalwa yikansili yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansili imali yokulungisisa imigwaqo le. Izinara iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma toll gates uZulu azwazokhona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathele zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakobulawayo imadlephudlephu abezimota labahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni kungaba semalokitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakobulawayo mibi sibili isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi ungatshaya ipothole hayi imoto iyaphenduka ungatshaya ipothole uyaqamula ama-springs wonke amaviri akula mgwaqo wona oletha ungakhangela uluveve rodiyana ayihambeki ukhangele usisili uvaliwe ukhangele wonke ama-roads angena phakathi akula wona umgwaqo oyi-1 uma siye phambili oyi-main road awuhambeki vele kobulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakobulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele esilayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakobulawayo njalo zibulala imigwaqo yakobulawayo kodwa nxa sukhangela ngapha abathatha imali izinara and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo ngoba ungakhangela sometimes uyathola ukuthi izvimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela kobulawayo zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared ezirejistere emadolobheni so thina sithi amandla okuthela izimoto akaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residence Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okutshiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishiyashiyeneyo lusuka lube yidube elizweni leZimbabwe nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezishiyashiyeneyo yikho ke soku-afektela edolobho lakobulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka ezabuye edolobheni kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya ke imali yakhona sisiba ingconisana khonokana ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababe beyithembile ukuthi yezaphathise ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside njalo ibeyimali engaguqukanga isisindo sayo khonokana kube sokubangela ukuthi kwenziwe nje indawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa kobulawayo eyemigwaqo inenyi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqinisweni nje vele izinara kayisebenzi kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezisuke zachithwa khona ibusela icorruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale abayivutha kobulawa incane kakhulu ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni yatshontshwa ingakafiki kobulawayo iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungiswa imigwaqo kobulawayo ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe i-266 million zimdola. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yobulawayo ngingu Anna Stefan Dlovu.
Amabandla ezombusazwe yaphikisa iwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga aguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota ole delimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabezeke. Abanye ababaphathi ntambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye izixa zedelimitation report le ayinikwe yizeke. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena uMnangagwa akumelanga kuqule akwethulelwe yizeki.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ayihambise eParliament. EParliament ke idalela eParliament liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho iParliament ingaba lama recommendations efuna ukuyenza iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo ku president ukuthi ewadlulisele phambili eye kuZimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations umba ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa kuzeki. Izeki ke emthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli. IBC tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona. Eyabisi kwenzile izeki yiyo ifinal report.
Ye esikuzwayo khonapha ke Sibanda ukuthi okhanjiswe izeki kumongameli yidraft report. Kambe khonapho ke angaguqula yini okuminyethwe khonapho ke ku report nale.
So i report yamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo i final report evela kuzeke. Akula umuntu osavunyelwa ukuthi ayeze icomment kumbe ethi lokhu ngiyakusola kumbe lokhu kunjani. Lokho asebekufakile abezeki yikho osokukhona. umnangagwa ke ngomthetho uvunyelwe ukuthi phakathi na kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake ku public gazette ibise siba ngomthetho ukuthi ama boundary asetshenziswa kulomnyaka yona lawa ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isisekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye
lo ke umnumzana Prince Dube Sibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare Studio 7 kayinelisanga ukuxoxa kodwa lolu lweziphathamandla zikahulumende kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezanu PF
akukhona ukuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona akhangele khonoko okukhona ase-exercise amandla akhe ngeripoti le ayamukele kumbe ayilahle ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yikhomishini ngoba ngimzile ukuthi igumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge ukukhulumile wathi yes ukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazivekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yoma ungamele ngazamukela kumbe ngazamukeli yiyo into engiyibonayo nge-report le
lo ke mnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF Kimuze xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esecholojo. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwelemelika basebenzise indizamshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China. Ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezulu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaluni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzochupha ulwazi njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kwele Turkey langenyakatho yele Syria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Izincwadi zezempilakahle enhlanganisweni ye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intethe lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi, limikhankaso iveza intuthuko ejabulisa kakhulu kudaba lokulimikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona. Ikakhulu i-awareness singazani si-improve-ile okwakuqala ungakunanzelela kuma-radio lapha hawu sebekhuluma sibili befundisa i-epilepsy.
Uqhubeke ethe ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kukho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni uzananzelela ukuthi inamba yabantu abalethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwelile okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebenolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphise abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapaida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje yena ke uthi umntana akhe gasela ama attack kangako ngoba ethola amaphilisi zikhathi zonke ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi
lapho sathola khona kukhatshana uwathola esibhedlela zehulumeni kukhatshana sisuka sibe lobunzima bona lobo ukuthi uhamba sesihamba nzima kodwa hayi wathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusiba lula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abane epilepsy ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli ukuthi asimangalise kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV positive accept the disease and be able to control.
Umnumzana Tauraika Jito okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha ikakhulu kumakliniki ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila ne-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo ethi ukuthola lumbiko ungaphathisa lo hulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lomumo wenani labodokotela abazingcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologist abangenelisa ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntande.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezwekazi le-Africa okugoqela olwe Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikoleni sale Botswana eHarare ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Africa lezomvikela. Intetho lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogcitshwe esigodlweni seHabron kwele Botswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okuningi okuqondane lomsebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kulelizwekazi.
Given your mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi inhlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima esibhekana nabo emazweni atshiyeneyo kwele Afrika zesesibikela inkokheli yethu sikhangela okutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi imisebenzi wabo sibisibili bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla
eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini, okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe ukusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo yikuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlangano osanda kuphela eLebotswana elikhethwe ukuba umgcini sihlalo wabacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlangano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lumhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabona kweLebotswana.
Kulawanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lufuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababo ngabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba batestwe uze wazakala ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Ye, nami ngomuyo olukhangela lolu hlelo, ye khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande ikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ukuqaliseni, kodwa nxa suhle zilomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana abantu bethu, laba abantwana hayi asibo bethu. Kuhle nako kakhulu ngoba nxa uzulithethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho, ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engaso wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga ngakholelwa because ngabe uhulumende uyafaka umthetho ngafaka umthetho iDNA ibe into efree ingokungatshajwa umuntu kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayetestwa kumbe abafazi babo bayetestwa umbabo labo madoda bayetestwa utestwe nje free kungabhadaliswa.
Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda yingcwethi kwezamasiko bexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.